ye ngoba sokukhanya ukuthi kathesi bethu sele yiwo makhuluma abantu khona ye siyazi ukuthi besikhona sidingadinga kodwa ukuze sithi kulamafutha ukuthi sigebhe siwazuze sibone ukuthi maningi kanganani nxa sebekhanya ngathi sebentshintsha indaba yazo sokusitsho ukuthi engxeke kulo muntu obethuseleyo ebatshela ukuthi bengaze baphoxane lo mnumzane umnangagwa engxeke angathathelwa umthelo wawo yindlela ezana uphepha kanye nasikuthi yena umnangagwa wakhuluma wathi kulamafutha akhona bona bathi akulamafutha nxa engakagejwa bantshintsha nje sebeguqula nje ngoba sebethuthelwe
kodwa siyabona umbiko wabo ule nombolo lamanani amaningi atshengisa ukuthi mhlawumbe ngabantu abakwaziyo abakhuluma ngakho
kanti inombolo zakhona babengelazi ukuqala bekhuluma besithi bona amafutha akhona akakabi khona ngoba singawakhephi yiwo abatho bathi ama-seismographic figures zakhona kufanele kube kulezinto eziningi ezifanele ziyenziwe kungakabi kungakaphumi egcekeni ukuthi amafutha akhona ye sebekhulume phela bathi kulezi khuthamfundo ezithe khona amafutha akhona ukuthi ungasithi hhayi nxa beyibo i-invictus yeyafika lapha yathi khona amafutha akhona asikabona ukuthi maningi kanganani akulunganga ukuthi abantu bakhulume ngakho bekhuluma nje bekuxana lo mnangafuthanale amafutha angazizakala kathesi isikhathi sonke lesi ndaba engazizakali
kuyikuthi bayakwazi bonke ukuthi abalasiqiniseko ngalokhu bengabe bethembeni njengoba iminyaka ihambe izafika abantu bezafuna ukubona ubufakazi bokalokho
kwakhulunywa bathembisa ukuthi kulelu panegas bathembisa ukuthi kule ngaphi esengwa gas bathembisa ukuthi ama-diamonds esilawo azaqeda udubo lethu kodwa sonke singabaya ngathathe kuyaphela kunjalo kuzawuphunga ukuthiwa ye amafutha akhona kodwa kakwanisafafeyile i-capital investment njengalokhu esiyasikitshile ukuthi sikakhangela nxa ekhona kodwa nxa engasustainile i-investment baye sebephunyukile kuza phela kunjalo dadi njengenkomo.